abantu abalapha e-UK e-diaspora nje abeZimbabwe basuka eZimbabwe ngezizathu ezijeneyo but iningi labo basuka ngenxa yokuhlunguluzwa. So bayesaba ukubuyela ekhaya ngoba ekhaya vele ilungelo loluntu vele uhulumende vele kakalinani yikho belapha egangeni. So thina sithi ma kungakabi le nguquko ekhaya asiboni kulungile ukuthi khona uhulumende weZimbabwe engavumelana lohulumende walapha.
Kodwa abanye bengathi sowasuka esihlalweni umongameli Robert Mugabe abaningi ababaleka kunguye obusayo.
Mina sibona ngathi ngazathi akutshintshanga lutho. Umnangagwa lo ngumuntu wayevele esebenza noMugabe weminyaka eminingi. For example, indaba yezukura hundi leyana. Umnangagwa yena lo nguye wayenguminister we-state security. Owayenguye oyincharge ngendaba zangkhona zonezo ezezukura hundi. Njalo vele minyaka yonke edlula amathini amathathu, owayenguye olandela uMugabe. Akutshintshanga lutho, okutshintshileyo yokuthi ngumnangagwa osengupresident. Okunye konke vele kuvele isistimu yonke yezanupf ivele ikhona.
Amazwe wonke alemthetho yawo, njalo nxa bengalancwadi zokuhlala ngokusemthethweni khona ngapho kwele Bhilithani pho bengahlala njani?
Iliqiniso ukuthi khona amazwe wonke alemthetho yawo, kodwa ke kulento ethiwa i-Universal Declaration of Human Rights, umuntu wonke ku-Article 14 Universal Declaration of Human Rights sithi khona everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution. Leli lilungelo lomuntu wonke elokuseek asylum. Abantu laba ababizwayo bethiwa kuthiwa ngama-illegal, akula muntu o-illegal. Oku-illegal yizenzo zomuntu. They are not illegal, badinga balandela umthetho welizwe lelo because indaba zabo azikapheli kuphela.
Njengemhlanganiso lizakhulumisana yini lohulumende weBhilithani?
Sihlala sikhulumisana lohulumende weBhilithani ikuthi indaba le yindaba esanda ukuphuma, sisanda ukuyizwa kathesi. Sizadinga ukuthi sibone ukuthi singahlangana yini le department yangikhona edila ngakhona, oko sihlale phansi sibonisane ukuthi kuhamba njani.